Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019. Nilami usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Udokotela Peter Makombei seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe owegugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inzu ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla?
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele na ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations e-New York?
Amabhilioneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Makombei useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba esesibili, kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uMnumzana Fortune Nyamande, uthi udokotela Makombei ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnumzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngeziqiwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
A angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade micathe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda nalokuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya ngani ngumuntu ozicashisileyo ngumuntu ocashiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonoko kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibodokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabodokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi nale iproblem ekhona
Lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 esePhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Lingxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisiziba kongumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Issue topic yethu badala isindizwe kuba issue yokuhlawula. Lami ngiyezwa ngayo manje ngasimuchazanya. Ikho stesi lapha sihlangane. Sizozama ukuthi sicoxisane nini ukuthi lana nje abadala lifike i-direction. Kweza laba abathatha le impuzo izayiphelisa impuzo bekomiti beyisebenzisa phambi siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komiti okuthiwa yi-NPRC eyalonjwa ngubaba upresident ngubani ezama ukuthi kube ukuthula kuxoxiswane sikhumisane umlotha abadala nto siyakwazi sonke yindlela yesizama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzavuleka yini badala thina lapha sizama nje ukuthi sibe yi-eye-opener yini
NPRC have gone to an extent with Zindao, taking for instance what 20, the Lupane district, Avayaba was one, what 20 is Chivatiwa, and down as a Sloan. NPRC have gone there, CNL is aware and some workshop, Lavanda are really affected, yes, in public hearing, Lavandona Labo, Lavabe affected, as a part from the local peace committee. Committee window and they are really affected. Akula mtu ongakwaziyo ukuthi Eswane was one of the places in Lupane labantu ababulawa kakhulu ngegugurawundi because inamba nqangqabimba it was 21 people killed a day. So abantu bangkhona bahamba sebenziswe iworkshop kodwa bahamba kwenziwa i-public hearing kwenziwa iworkshop now sokufakwe i-local peace committee. Siyakwazi lezi indawo ezilabantu abalenani eliphezulu enjengabo Swale Mzola ngathi. Elawulabantu abaningi ukudlula iLupane yonke ababulawa ngelodo ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC who address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sidiskhuluma ngendawo zindaba ze peace.
Ukuhlangana we commission le egugurawundi sise hulu kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bacina kungayizwasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngaphi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma siyadlala phela khonapha kulo nto olwenzayo ngumacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uyangapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwaba nzima okokuthi baze bagcina bevalekile bengafuni ukusichathisela mina ngomunye engabuza i-question yokuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala lelithi gugurawundi litshoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasifuna ukusibulala isihlahla esiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntanami uyangibuza koko kathi ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okwakuthiwa ngugugurawundi kathi xa babentshelile mna ukuthi gugurawundi litsho bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami lizwe ngimulavu nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location embembezi kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-Olimoyo ngiyakhe sakhamise empofu inzwa ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba kubuza ukuthanana igugurawunde lapha akhunyiswaneni umlotha ukhunyiswana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba siyazihlobo asilabazawo wethu ngabafayo futhi abaningi abavele emfini abalimpi ibe zihlale ilizwe sesilithethe imbhobho zibeke phansi ufike udutshule abanye bafa benathi tiye
Lezo izakhamizi zeLupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo weVoice of America bemanyene labe Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-The Chronicle yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lombukiso e-Gallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uZisox the Poet, Bazooka Madlela Magwaza labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngizembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagabazi shure. Isidumbu satala usuke eSingapore e-airport Lufaro National Sports kwoZimba. Sabisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi kwoZimba. Kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje. Ngaba ngcwaba umuntu lowo kudlule manxa ikosivumuzela umoya obuhlungu kangaka. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be Studio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izipeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazibekayo bona. Bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Umongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile, khona kunzima kunje, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke lento. Hayi, kunzima kwelakithi shem, asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elenjani mphakathi ngokhawunda sibanda lapha kuzwana. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanqabe lokhu ebezichothoza iZimbabwe becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo, izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe, kanti abakaboni yini ukuthi babe sebenzele esikhwameni sikaMugabe elo Mnangagwa. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali, imali lani ezifakele esikhwameni yasakhe. Lo Mnangagwa layo ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange kukagwa waba lo monakalo wezulu, amazwe ayikhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangakho ahambe ayakhuluma lapha amdlisa shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbelisi Mpofu. Oqala nizophuma udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi kwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyiboniso ukuthi ukumvimba kwabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe, njalo bakwazi ngaphandle mayephuma ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo lala amajekiseni okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwa kuphuma ngaphandle ngaphola kodokotela lemishina ebona kakhulu. Into weZimbabwe siwazi odokotela bakhona, kodwa imishina-ke ayikho. Ngibe seyangena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni, lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe, kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula akafuni ukuthi ewayekele. Ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe, amalungelo abantu njengabo South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, iyathumba abantu, abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphi.
Le government yethu esinayo okwamanje awayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu, ifundise ingane zayo amazwe naphesheya icabangende bantu. So okwamanje hayi, thina abantu nje basazimabho sazohlupheka, esiye namazwe angaphandle abasifuni, ngoba bengasifuni benjalo angeke basole, sesibaningi kakhulu emazweni nawo, asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izanupifu bantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamali lawo lawo maphoyisa lawo, kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawa esihlanyisa ngale ndlela le? Abodokotela ababalisi bakhala ngemali bakhulukwenze ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Mnangagwa selokhu baba ngupresident abasahlali endlini zabo, sebehlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokubopha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele ziqendele izweni. Manje zizoqedwa ngubani? Kuyibo abakwenzayo. Into nje uma kungatshintshwa into yonke, wonke amakhehla onke sokugugile okungasela amazinyo lokhu bekuxotshele kachana le, ilizwe lizwe lunga. Kodwa uma kuzalala amakhehla atsala amazinyo ayi-2-3
akulantu abangalungisilizwe
omgabe nabo abafile baloko angazi ukuthi bagcinelweni kube ngathi ngabantu ababeke igcekeni akazidonsele emfuleni uliyimpompo ugcwele futhi udonsela phakathi okuhamba la manzi iy'ngunya zike zidle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le ayizikhathele labo abantu labo
baloko besidlala imali loba sebefile baloko beyidla ayi awukwezimbabwe nabo nangagolabalanga besifa futhi kuzoba yi-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa beyilungile ye mnangagwa beyilungile
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangele ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namhla emhlanganweni osaqhubeka eUnited Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe eIndia lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo yebhanga leFrance kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelane leli Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani eli Zimbabwe. Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u A lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni iconstitution usection 59 we constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama sanctions ama freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption now okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now izekhi sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents you look at iGukurahundi you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo our spend njengawe mina ngakwa uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hay it's okay ngoba uTrump la ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi America has 97% employment rate and Zimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ngani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko ukuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe impi evele ibikhona even esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party itshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and lembono yabo is not gonna count sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoka isikafu siyazibuza ukuthi kanti uNcube kutshisa kanje usegqoka isikafu usesithi pamberile zanu is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody o-understandayo umkhono womo weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zanu
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hhayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqeyiliphi bahle
uyabona uthini I think the problem is like Zimbabwe, and since you won't even like America, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusuwe weparty, and abancube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe, baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abancube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know what the ruling party is on. But once you support it, you may lose your vote. You see, the ruling party won't issue the song. Our is on.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Guni umgcini sihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Kwezomculo namhla siliqhonsela ingoma yeqembu le-Iyasa yona ekhangelelwe ukuba lo mhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Iyasa leli qembu likhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo kanye yiwo lapho abahlala abahlabelela khona, abapraktizela khona, bezomculo labo bonke. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Makombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.